Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 1 Ntulikazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane lecoronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ile themba lokuthi uZulu uzasukumela phezulu elandela isixwayiso sokutshengisela isithi ngoba phose wonke umuntu elizweni usethelwe nzima ngomumo wezomnotho.
Thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelater labantu. Njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile, bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli tade singemuva kwabantu.
Isisindo sedola leZimbabwe sikhihlikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni osekuthiye ingcwethi kwezomnotho zihlaba umkhosi wokuthi umnotho welizwe ususiya emlindini ongelamkhawulo.
Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa u-auction yona leyo azitholakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Labalegcikwane lecoronavirus abangena elizweni bevela kule South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Phakathi kwabantu abangamakhulu ayisithupha 650 abahloliweyo izolo ukuthi bengaba belegcikwane leli na, kulabalitshumi lasikhombisa 17 abatholakale belalo. Abalichumi lantathu 13 ngabevele kwele South Africa kuthi oyedwa ubevela kwele Botswana, ikanti abathathu ngabathole leli gcikwane elizweni. Leli gcikwane selibulale abantu abayisikhombisa elizweni. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile eyethule umbiko izolo ukhuthaza uZulu wonke ukuthi atshengisele elizweni jikelele kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe, ithi ilethemba lokuthi abantu bazayixhasa ngobuningi babo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo, umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Promise Mkhwananzi uthe kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukubusa ngoba esephula ilungelo loluntu njalo esehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uhulumende yena uthi uyazama ukulungisa umnotho welizwe ngenhlelo zakhe kanye lokwenqabela inkohlakalo njengoba sokuleziphathamandla zakhe ezike zabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Mkhwananzi.
Ukutshengisela kuyaphumelela, kwaphumelela kakhulu ngokukhangela ngo-2016 zaqoqa abantu batshengisela. Kwaba lempumelelo eningi kakhulu kulelo hlelo lokutshengisela. Okwamanje besingakaqalisi ukuqoqa abantu, kukhathesi lapho sesi-announce khona ukuthi sesiqoqa abantu, sesiqalise ukuqoqa abantu, sikhangele ukuthi uhlelo lwethu lwelo luphumelele ngoba thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelater labantu. Njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile, bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli tade singemuva kwabantu. So angila doubt mina ukuthi ukutshengisela lokhu kuzaphumelela kakhulu.
Siyananzelela ukuthi abanye abatshengiselayo bathi bayabotshwa kumbe bahlukuluzwe. Lina lizaphepha njani kulokho? Lizaqala lazise amapholisa? Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi labantu abatshengiselayo bavikelekile?
Siyakwazi ukuthi uhulumende ubhizi ukubopha lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo okusemthethweni njalo ngokuthula, kodwa thina soze siyekele. We will never surrender our right to peaceful demonstrations. We will never ever surrender that right. So sizakuya phambili sitshengisela ngokutshengisela lokhu kusemthethweni, kusemnqunywesinqunyweni somthetho esingathi ngesilungu i-constitution. Kuvunyelwe ukuthi abantu nxa belezikhalazo abalazo batshengisele ngokuthula, bengadisturbi abanye abantu, bengenzini. So lokhu sizakwenza nxa uhulumende engakhetha ukusebenzisa udlakela nodlame ebantwini abatshengisela ngokuthula, kuzabonakala ngaleso sikhathi. Kodwa thina isinqumo sethu yikuthi sitshengisele ngokuthula, uhulumende azwe izikhalazo zethu njalo a-adrese inhlupho ezihlangane lezakhamizi lozulu jikelele eZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi lithi lizaqoqana lezinye inhlanganiso ukuqhuba lokhu ukutshengisela. Lingabe lisebenza lenhlanganiso eziningi yini? Sikhangela ukuthi lezi sebenzi e-ZCTU yathi layo kungcono kutshengiselwe.
Thina sizinikele ukusebenza lenhlanganiso zonke ezifuna ingqubela phambili yeZimbabwe, ezihlanganisela abasebenzi, ababalisi, amanesi, amadokotela, ama-students, amavenda, amawindi, amadriver, amakhombi, abangasebenziyo, ontanga, wonke umuntu sizimisele ukusebenza laye. Njalo yiwumkhankaso esiwenzileyo namuhla, sinxusa wonke uZulu, wonke inhlanganiso engabe ibona ukuthi iZimbabwe ayimangakuhle, ukuthi sibambe ndawonye silungisise izinto, izinto lezi zibe right, abantu bathole labo ithuba lokuphila kahle.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile. Ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Isindo sedola leZimbabwe izolo sikhithikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu kubangela ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usendleleni yokubhidlika ngamandla. Ekusungulweni kohlelo olutsha lokuthenga lokuthengisa imali yakweleMelika emkambo wemali ngeviki ephelileyo olweForeign Currency Exchange Auction, idola elilodwa leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi phose ayisithupha, $57.36. Kodwa umkambo wayizolo uhlele ukuthi idola leMelika elilodwa kuliviki kumele lilingane lamadola akuleli angamachumi edlula kancane ayisithupha lantathu, $63.64. Emkambo wensitha, iblack market ngesilungu, idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli alikhulu, $100 kusiya phezulu. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho zithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho uzaqhubeka ubhidlika, lentengo yokudla lenye impahla ezitolo layo ikhuphuka. Owake waba umphathintambo wezenotho kuhulumende womanyano ngomnyaka ka-2009, umnumzana Tendai Biti uthi indlela entsha yokuqathanisa idola leMelika leZimbabwe le ayisebenzi. Ngakho uBiti uthi okudingakalayo ukuthi kususwe idola lakuleli kusetshenziswe eleMelika kuphela. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-rate le ekhona kathesi $63.74 itshengisa ukuthi iZim dollar kalikabi stable, ngoba sibone last week i-rate ibi-57 kathesi si-63.74, engxenye next week izakhwela njalo. So i-rate le isitshengisa ukuthi iZimbabwe dollar kayikabi stable, asikabi le fixed rate esingathi yiyo i-rate eZimbabwe dollar kathesi.
Ukutshintsha imali ngohlelo lwe-auction lolu olutsha, ubona lufika kuzinga yini lokwenelisa ukuqeda ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha, i-black market?
I-black market ikhona ngoba i-US dollar elikhona phakathi kwelizwe ilutshwane kakhulu. Ukuthi abalifunayo ikakhulu ku-productive sector abayitholi i-US dollar. Yikho bezinikele ukubhadala amaZimbabwe dollars amaningi ukuthi balithenge i-US dollar ku-black market. Nxa kuyikuthi i-auction lay isibuya le mali enenye eyama-US dollars yokuthi abantu abaku-productive sector kakhulu bangakwanisa ukuthi bazithengele ama-US dollars ku-auction, i-black market ngibona ingasebenzi. Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali ikakhulu ngabantu abafuna ukuthi bazisebenzise ukuvuselela i-economy yelizwe.
Kulamanye amabhizimusi esizwa kuthiwa kasavumi ukwamukela imali yeZimbabwe ngoba athi afuna irandi kumbe idola leMelika kumbe ezinye izimali zaphandle kwelizwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngibona kuyinto enhle enziwayo ekwala amaZimbabwean dollars ngoba siyakwazi ukuthi ama shops ayakwansi ukuthi athathe lawa maZimbabwean dollars awahambise ebank nxa engawafuni. Kodwa ukwalela umthengi ukuthi athenge esebenzisa amaZimbabwean dollars kuyinto embi kakhulu. Abanye bayazama ukuhuka ngokuba lama price aphansi nxa usebenzisa US dollar. Leyo ngibona njengani indlela esingathi engaba acceptable hatshi ukwalela umuntu olamaZimdollars ukuthi kawathengi esitolweni sami.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Kusasa lilanga lokukhumbula oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqhabuko Nyongolo Nkomo. Wabhubha mhla ziku-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Umdala wethu wakhokhela ibandla lezaphu kusukela ngomnyaka ka-1961 laze layamanyana lelezanu ngomnyaka ka-1987. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla lezanu PF liza kwenza ukhetho lokudinga umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo kulandela ukubhubha kwalowo owayesiphethe umnumzana Absalom Skhosana. Ohlela inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda utshele leli phephandaba ukuthi lolu khetho luzenziwa ngemva kwamaviki amabili. Iphephandaba leHerald lithi inhlanganiso yezenguqu kuzwekazi leAfrica eConfederation of African Football kumbe iCAF isedlulisele phambili imidlalo yenkezo yeAFCON ngomnyaka owodwa kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Imidlalo yalinkezo ibimele idlalwe ngozibandlela ngomnyaka ozayo kodwa isizadlalwa ngozibandlela womnyaka ka-2022. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Bona libalaleli njalo linjane lonke. Hayi seliqalile ke manje uzosithwasa uzaqalisa idola leZimbabwe imali ebhalwe dollar of Zimbabwe. Not amabhondi seqalile sona ababebhenkile amabhondi sebedliwe futhi njalo labo njengami ngadliwa amatriliyona leso sikhathi imali zama igcwalisa ibhenki imali yonke imali yami yafela ebhenki azange ngibone yalesi senti sona
Africa.
Bambe mali lezo kwa amaka. Aya, legele ngondo shuwa zoko ilkara ngondo sabantu mani. Yegele mpete rifage zmali zon shuwa pazia expaso kare sengi mali. Mazi expire ali reverse uti nika sabantu mali zangale imali ngenayi. Seri sita amuto hilo hilo. Ay, nika zinchalo. Ngaru kwa tlala makasi, mese tlala makasi, mese tozi nge penki. Ay, mauta makasi, mese ali njugu zendezo.
Yes, salibodani, basaka zonga suto 7. Linjani. Adina siya pila umusa angkulu mkulu. Ya nya lifizela impilo enhle ngoba nathi nesitela indaba izizwakalayo not ezizimbobo ezitshela mmanga ngisho ukuthi sibasela mangoba bathe umgodi wegweru abantu ababawela umgodi kodwa ndinangapolitiki wena aliwana ubhadiswa umshayi kusho ukuthi kwakula liqiniso umsakazi wokuthi ezimbobo into engizama ukuyiqinisa ngithi khona abantu sazibasuto 7 ngane abantu bezimbabwe bonke abantwana bakamthokazi abake bezinuke mani bechanele ukusupport abantu bempumalanga la bempumalanga basincede ngalutho basikhula ngegugurawoni ngane somusa kankulunkulu ngane abandelo kazisekho kodwa lokho siphambili ngochamisa chamba phambili ngochamisa bachale ochamisa abajoyine ibandla lakomthokazi ichane lento zesithonelezi kanti futhi namandela ngaliboni yini khona amathona adoza ingubo esayidini yabo nani bakithi ake livula inkophe noma ingazizula isifa abanandaba kuze lonke ulitshona hayi bo ake sishiyane lokusaphotha abantu bempumalanga sesidinwe thina kabo kanti angizwa amazwi ngatshoyo bengisithi amazwi amla ngali akhipha walokho ngizama ukukhuluma amazwi ami kodwa kuyazwakala ephuma ngamkwazi khona kwenzakalani kumbeni hayi akulandaba
injani basakazi abahle abaka studio 7 ye hayi siyazizwa izombangazwe lezi ezihamba phambili siyamangala nje ukuthi kungani amaphathi esishonini wona esilwa wodwa uchamisa lo mnangagwa into eyi-1 yamangala nje abantu bathi umnangagwa ye bathi umakhuphe uhamba lo mnangagwa kulento abantu abangayikhulumi besobala ukuthi uchamisa ube liloya likamnangagwa laphana into abayibangayo imathebhelelendi uchamisa kwathi umgabe sezakufa wahamba kwakuchamisa kwakumgabe le kwafunda ipolitics kuyifundiswa ngoyisemkhulu umgabe yokuncindezela abantu besindebeleni mina enjini engihlala khona lama abantu abavota abangu-9 vele ngeke bezibe emgcobhe phansi uchamisa wento elikhuluma ngayo kalakata umuntu ole-tribalism vele amvotele kakhohlwe kahle akhipha amavoti awu-9 ama amavoti ngiwabhekisa le kumqondisi thina sifuna i-9 city zethu iziyane ezazikunkomo leziya ize sizifunayo vele singasakufuniyo khwaye kuvotela ishona since 1980 amashona esembusweni esehlulwayo ukuthi ayenze imali esehlulwayo ukuthi bazenza abantu abafundile bengafundanga bekhandelana izithupha zokudiza lezi zesishoneni lezi abantu abafundileyo bengenza inonsense enjengayonale abakwazi abakwenzayo baphonge ukuvuka besenza izinto imali zabo baphonge ukuvuka kukhandwa amaphepha besehlule ukwenza izinto ezihlonitshwa ngamanye amazwe kuthiwa ngabantu abakhokheli abantu besishoneni vele abalabo ubukhokheli ngabantu bokulandela emuva kuphela awungeke ukhokhelwe yilaba abantu abanje so abantu abangala order nasivoteli vele yena uchamisa wangikhona kakhohlwe kumthwakazi la nasifuna ilizwe lethu kuphela yena kalibale nje ngesitala sakhe lesi athiye sifundiswe nguyisemkhulu umgabi ame ngaso lesi sokutshintsha athatha abantu besishoneni azobavotisela ngapha simbonile labo kambarami bakhe laphana etablok esenza idoti vele sesimazi thina ukuthi vele yena nguyo le-tribalism enzima ya njalo yena lo mnangagwa into eyi-1 wayeliluya lakho umnangagwa wansebeqambela umakhupha amanga umakhupha wayevele i-vice president katswangira iqiniso alibeke obala kubhalwanga ukuthi abantu besishoneni umele bekhokheli sesifuna ukuthi itonga likhokheli ivenda likhokheli lamakhalanga akhokheli kulaba bantu abale ngqondo amakhalanga la ha sesidiniwe ngalaba abantu besishoneni thina sesifuna umthokazi ebe yedwa vele asafuni lokho kwesishoneni lokhu kutshontsha imali abantu abatshontsha amabhiliyoni ngapha bekuya bezokhandela abantu amaphepha Abana nhloni bathi abantu babanika 75 US abantwana babantu abathona belinda abantu begcina izimpilo zabantu bona betshontsha amabhiliyoni betshontsha amabhiliyoni sekathi sebetshontsha izimali zama-health organization yizo abazitshontsha abangazo lokho bekuqanjwa ye kule namba enjini inamba enje besenzela ukuthola imali ngabantu ngapha bevale i-industry abantu bengahambi kuhawulisa abantu abaphume labo mnankagwalaba abake bephume abantu besitshonini ke sibone omunye umhlobo ngiyabona.
Ah, salbonani Speedy 7. Hayi kunzima. Kunzima izibaphe manje ayihlaleki. Ayihlaleki badala kunzima sibili. Ah, kunzima basakazi bami. Asazi ukuyaphetha ngani makunje. Abadala bathi sayicela ivideo siphelelwe la ngamagama okukhuluma ngalokho kwenzakala elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga. Iselufane ngundlovu lami. Kuzima abahlakazi bami lokhenya libingelela hlalani lisiqhubela njalo izindaba qhubeleni izindaba kodwa lokhu kungala kunje kuzayidala into engalamulekiyo kunzima lokhu
bahlakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke ngaleli ilanga ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngalo umkhuhlane we-COVID ye umkhuhlane lo ukhanya uyaqansa sibili kodwa nxa ngikhangele ngibona uhulumende nguye olomlandu ngoba uhulumende laba abantu alokhe babuthanisa ukwarantayini bengahlolisiswanga bengahlolwanga njalo bengela social distant and qondileyo khonokho kutshengisa ukubana uhulumende uyehluleka ngoba izinto zakhe kazikwananga njalo kaziphelelanga ukwenza kwakhe asisuthiseki ngamabambelo akhe akwenza lokhu uhulumende alubana laba bantu ubathesta ngesikhathi eseneleyo njalo kuma-quarantine bathole i-social distance enhle ngalokhu uhulumende uyabuthanisa abantu ingazathi yizimvu nje ezisesibanyeni awungeke ukela ukukhula umkhuhlane plus ukuthesta kwakhe hayi ayisikho esikukhangeleyo thina sikhangele ukuthi uhulumende aqinise umkhankaso wokuthesta kodwa hayi kakwenzi lokhu njalo kubuhlungu kuthina abantwana bezimbabwe ngoba imali khanya ziyathathwa ziyantshontshwa akubonakali ukuthi imali zihamba njani inanxa singazizwa zingena ziphiwa kodwa ukuthi zisebenza njani benza njani kunzima so uhulumende hayi akabhambe indaba le ngendlela eqinileyo indlela enhle ngusibanda
sanibonani bantu bakithile njalo ngezindawo
hayi siyabona leli hlazwe lenzakala elizweni lakithi leli hayi mina ngiyamangala kuyangimangalisa loku okwenziwa ngabantu bezanupf loku okwenziwa ngumnankabo kanti le mali ayitshontshayo kangaka uyisaphi oyala ukubhadala izisebenzi ezisiza abantu ezibheka abantu uyala ukubhadala amatitsha lamanesi kanti imali yena uyitshontsha uyisaphi umnankabo abantu babhekane nomkhuhlane yena ubhekana lokutshontsha buka nje manje le mali ayitshontshayo kube ngamanje yisho isikhathi abonise ubupresidenti bakhe umnankagwa kube nga ubonisile ukuthi wavotelwa ngabantu ngeqiniso kube nga uthethe le mali ayitshontshela uzulu wabo wabathengela ukudla ngayo ngoba yimali yabo ayitshontshela bona buka nje leli khehla leli uJonathan Moyo kube ngasikhuluma kanje usejele kube nga izakhi iyenza umsebenzi wayo kube izakhi akusiwe ezanupf kube ngasikhuluma iziphathamandla zezanupf ziyafika 20 sezivalelwe ejele zibhantinta kube nga izakhi iyaweza umsebenzi ngoba amasela awezana uPF asigcekeni ayaziwa bonke bayaziwa eyaphuzethi abatshontshayo sukusayeleni umnankako ozibiza ngopresident mina kube umnankako wangile amafoni wakhe bezomfonela live ngikhulume laye ngoba vele kakusopresident uzibiza ngopresident umuntu ongcolileyo asopresident lwa angeke uzibize ngopresident utshontshela abantu imali zabo.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane, inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zingene ezitaladeni izolo zitshengisela zisithi zifuna kubotshwe abezomvikela ababulala ababetshengisela befuna uhulumende omutsha nyakenye. abaqoqe lokhu kutshengisela bathi bazaqhubeka bebamba ngamandla uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority ukuthi ajezise abezomvikela labo kungakhathalekile ukuthi kule gcikwane le-coronavirus elivimba ukuthi abantu batshengisele. Ele Equatorial Guinea selivumile ukumisa kancane kwakhiwa komduli womngcele le-Cameroon kulandela inkulumo ezenziwe izolo. Amazwe lawo mabili aphinde avumelana ukuthi asuse amabutho kade ebutheni emngceleni lo ngemva kokufa kwabantu abayisikhombisa kulandela udlakela olwaqhamukayo ngeviki edluleyo phakathi kwamabutho amazwe womabili. Okwamanje ke sikhangele esivela kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzaqhubeka isenza imihlangano yamarali lanxa kusesatshelwa ukuthi ukubuthanisa abantu abaningi kuzabangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Bakhona abazithola sebele gcikwane le-coronavirus abagoqela iziphathamandla zomkhankaso wakhe emhlanganweni we-rali eyenzelwe edolobheni le-Tulsa ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala igcikwane leli seliqale ukumemetheka kuzigaba kumbe ama-states amaningi kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi umumo umi njani edolobheni le-Texas.
Ye, hayi, lapha baba mnumzana, mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we-South e-Texas kusiya lamaye ama-states la ngaphe South. Umkhuhlano lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe. Khona ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe kodwa kuvalwa kokona kakubonakala ukuthi kuvalwe emhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlo eliyi-1 elinye livuliwe. Manje khona ukuyani ukwenza njiyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kubi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Veni-ke kwasokubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela, sebehlangana, sebekhulumisana, besenza konke lokhu bengela lama-maski kunjalo. Yikho ke mbona ngathi yikho kwenza sesinkona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha e-Texas sekusichaya. Kuyachaya sibili, ama-numbers ethu ayakhwele kakhulu emadolobheni lamathathu, i-Dallas, Houston, le-Austin. Kukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa, kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo. Mina ngokubona kwami, ngoba nxa ukhangela lapha kuzamela ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo, wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So ka angazi njalo njengoba beyibona ababakhangeleyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe, ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. So ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa ke umkhuhlane lo sokukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela, kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana kakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwaba lichumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasamukela isixwayiso sokutshengisela ngoba phose wonke umuntu esethwele nzima ngomumo wezonotho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisa nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.